Impile sizele i-humanitarian crisis enkulu kakhulu emhlabeni. Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane. Ngakho ke impile esiyibonayo idale i-humanitarian crisis enkulu kakhulu, usizi olukhulu kakhulu, kodwa ke phezu kosizi lolo ikusasa yiyeza bayinkinga futhi kakhulu. Ngakho kuyadingeka ukuthi iqedwe liyampi iphele ukuze abantu bahlalisane ngendlela efaneleyo, bakhelane ngendlela efaneleyo.
Singenxa yalimpi sibona laphana abantu abaningi abafika phose i-2 million sebeziphephele sebelahlekelwe imizi yabo eGaza laphana. Ubona ngani kwini okungenziwa ukuze kuphathise abantu laba? Sikhangela kakhulu amalungelo abo ukuthi bathole ukudla lokunye okwenza ukuthi impilo ibe ngehloniphekayo.
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho lesaba elinye elesaba ukuhlaselwa.
Bone amazwe amaningi engenela laphana esithi hayi akube lokukhulumisana, kwake kwamiswa impi okwesikhatshana. Ubona ngani okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into eza kwenza ukuthi ime impi yokuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israel ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, basebeqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili abe phila ngendlela ehloniphelinye lelinye.